Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 19 kuNcwabakazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile.
Ngingathi okwenze sasekelo umongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusuze kusimise ukuthi sisekele umongameli njengoba ngumuntu athi sivele sisebenzisana laye.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhothe edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano waleli bandla ozaqhutshwa enkonjeni ye-White City Stadium koBulawayo kusasa.
Umongameli advocate Nelson Chamisa bebekhona koBulawayo kubana ephabule inhlelo zethu ezebandla le-TCC imanifesto kubana xa singenile thina i-agenda yethu yokukhokela yiphi.
Izakhamizi zemaphandleni asewange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle elokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crows. Yabo ke sizalethulela lezo indaba lezinye. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile. Uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF eTongogara Ground eShirugwi namuhla. UMongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe leZimbabwe.
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your countries. Come with an open mind.
UMongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe linxuse amazwe angamachuma amane lanhlanu 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise leZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula esithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lwalonyaka luza phutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo president uyayazi diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama diplomats nabanye abantu abazivela kwabanye abantu. Uma bephambanisike uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezijezo lezi ilizwe selilokudla okunengi njalo inhlelo zokulima ezokwenjiwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo umnumzana Makhosi Mhlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalonyaka eka-2023 idlule eka-2018 in terms of inani labantu abazavotela uMongameli Mnangagwa, inani labantu abazavotela ama-MP weZANU-PF, inani labantu abazavotela ama-councillor njalo weZANU-PF, labanye abachechene yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sokusela ngoSeptemba nyakenye kuze kube khathesi sibona ngathi hayi abantu bamobilized.
Umsekeli weZANU-PF umnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla siyalisupport nama implementations wonke ayenziwa libandla lisawalalela siyawezwa siyawa understand.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Divine Hobe obekumanyano wePollard othi usesekela ibandla leZANU-PF.
Ngingathi okwenze sasekela umongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele umongameli njengoba ngumuntu athe sivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edluleyo sikuPollard. Imbono kade siyifaka eminye beyithatha, ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kuningi afisa ukuthi akwenze ku-5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano weZANU-PF namhlanje ube ungokugcina kungakaqhutshwa ukhetho kuviki ezayo, lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga ephalamende kunye namakhansila. Ngimele iTV7 Shurugwi, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukusenjalo, ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano walo ozaqhutshwa enkundleni White City Stadium kusasa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye eziphathelane lamalungiselelo okhetho koBulawayo.
Isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziba okhangasela ukumela ibandla lakhe esigabeni sephelandaba Tshabalala edalele ephalamende uthi bakhangelele ukunqoba kuviki ezayo.
Namhlanje sikoBulawayo kontuthu ziyathunqa, sesiqalisile ikarali yethu lapho esinusa abantu ke eWhite City kusasa mhlaka 20 August. Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebekhona koBulawayo kubana ephabule inhlelo zethu zebandla le-CCC manifesto kubana ngasingenile thina i-agenda yethu yokukhokela yiphi, njalo uzathola ithuba lokuintroducer ama-members of parliament. Liyakwazi kubana kula matsotsi ayezithi wona ngayi-CCC emelwa nguChamisa, so uChamisa uzabe khona kubana ephakule sobala abantu abamela ikakhulu ephelandaba Tshabalala lapha-ke i-candidate uGift Ostalos.
Ozamela ibandla le-CCC ephumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kusasa umongameli wabo uzaveza amalunga azabamela koBulawayo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Methembe Moyo uthi bakhangelele ukhetho olulokuthula. Umnumzana Thembelani Dube, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network koBulawayo eyabe ihlola ukuqhutshwa kokhetho uthi amalungiselelo ahamba kuhle.
Singakufakazi ukuthi ukutrainwa kwama-election observers singathi ngama-short term station-based kumbe polling station-based observers uqhubeka kuhle kakhulu. Inani eliningi selitrainiwe, njalo abaningi sikhuluma nje ba-accreditor ezindaweni lapho kumele baphiwe khona ama-tag okumele bawathwale, esingathi khonkhona i-final stage accreditation. So silokujabula okukhulu kakhulu siyinhlanganiso.
Ngakwelinye icele, ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni yaseWange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle olokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crawl, ukwenzela ukuthi izilwane, impisi lezinye inyamazana zingafohleli emizini yabo. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Aba kulolu hlelo bathi njengezakhamizi babona kufanele ukumanyana behlomisane ngendlela zokwehlisa ubudli lobu ngemva kokunanzelela ukuthi izibaya eziningi bese zithanyelwe yizilwane ezihlasela ngitsho libalele. Unkosikazi Doris Mkandla odabuka esigabeni seMusenyika ngaphansi kwenduna uShana ngomunye wabaphatheke kulolu hlelo ochasisa okwabenza balusungule.
Izinyamazana bezilohlupho kakhulu, silala sigijima lapha lalaphana sigcishana lezinyamazana kuze kwenzakala omunye esajoyina laye kubhoma loleli walinyazwa isilwane singakabi lebhoma. Kodwa singananzelela kathesi ngenxa yebhoma leli, hhayi ukudliwa kwesifuyo sokungani kwehlile.
Omunye olomhlambi wakhe kulindawo ngumnumzana Mauvin Ngwenya.
Emasimini nxa ula maploti owayezidliye ngafika 6 uzathola ukuthi kulomehluko esivunweni sakho zabalaso umehluko kuba khona ukuthi usungavuna times 4 isivuno ongasenza lapho kungavundiswa ngakhona zinkomo lezi. Inkomo lezi ziyanceda kakhulu ekuvundiseni umhlaba.
Umnumzana Edmos Sibanda yena odabuka enduneni umvuthu njalo engomunye wamalunga ohlelo lolu uyayisekela inkulumo kaNgwenya.
Yazala masinyane inkunzi siyazilandela masinyane zensikazi kasi futhi siyathola nxa ngazigula zilatshwa lo doctor ngkhona uthi samfonela ubuya one time eBhoma atefestula zikhona eBhoma zivalele ezala masinyane.
Umnumzana Mduduzi Mpofu laye ongumfuyi ehlelweni lolu osachikanda kubi njalo esebenza ngaphansi kwenhlanganiso yezemvelo iVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity guardian uthi umanyano lolu solubasizile kakhulu ngoba kulendlela ezehlukeneyo ezisetshenziswayo.
Ingozi esike sahlangana lazo lapho esike sabona khona abazali ababili abalinyazwa izilwane bezama ukuzixotsha bezisusa esigabeni. Kodwa kathesi kusukela ngo-2017 asikahlangani le ngozi kusingendlela esafundiswa ngayo.
Umnumzana Bongani Dlodlo osebenzela laye inhlanganiso yeVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity programs coordinator uthi bakubone kubalulekile ukusondela duze lezakhamizi lezi ngoba zigonjolezelwe liganga lezasendle ezigoqela iWange National Park leFula Forest.
Silwane nxa sizingela sibamba into esiyibonayo. So i-mobile crawl leyi iyavikela ukuthi silwane sibone okuphakathi.
Unkosikazi Edith January laye okulinhlanganiso uchasisa asebekwenzile lezakhamizi kusukela ngomnyaka ka-2017.
Phezu kwalokhu sisebenzisa amavuvuzela ukuxotsha izilwane lempisi ukuze sehlise ubudle.
Udlodlo uthi sebephezu kokusungula olunye njalo uhlelo okuthiwa iHeading for Health oluzaxhasa izakhamizi ukubatholela ozakwelusa izifuyo lezimalanga onke. Izinga lokubulawa kwezifuyo ikakhulu emaphandleni liphezulu kakhulu. Njalo lokhu kugcizelelwa luphenyo olwenziwa ngabe komiti ebona ngengozi ezingehlela ilizwe eZimbabwe Vulnerability Assessment Committee oluveza ukuba ngomnyaka ophelileyo abafika phose amachumi ayisikhombisa ekhulwini 69% babika ukuphatheka kulolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lapho esixoxa labazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Sesixoxela besifazana abamabandla ehlukeneyo njalo lamuhla sikhuluma lalabo abazancintisa bemele ibandla leMthwakazi Republic Party iMRP.
Sanibonani, igama nguSponso Empala nguward 17 eMatopo Constituency. Hayi, uhlelo lokukhankasa luyahamba, abantu bayanyamukela. Ongukhangeleleyo ngu-approve esigabeni indaba zamanzi ukuthi abantu bahambele amanzi khatshana asilazikotsho, amanzi ahlupha, okunye le-improvement ye-education ezikola kulagetsi.
Ibizo lami ngukuhle Ncube, ngokuzalwa ngizalwa eBhalaka after Maphisa. Ngikhathesi ngakhile e-dry padoko u-ward 2 eDembe. Ngikhontestela ukuba ngukhansila izikolo zifile. Akulamaklinikhi aseduzane, amaklinikhi aseleminyaka leminyaka aqalisa ukwakhiwa but apheli. Ezibhedlela akulamedication, akulamanzi, akula kudla, akula lutho. Umgwaqo wethu ufile kakhulu, too much is mine, imgodi, izifuyo ziyawela. Kunjalo nje lo mnotho wakhona yena lo ophuma ezimayini thina wosincedisi ngalutho. But at the end of the day, ikhansili yalithatha ama umthelo lemthelo yamakhasi, imthelo yamakhanda iyangaphi ngoba siyathela emizi. Ma at the end of the day sihlupheka, izikolo zifile kungela zikotsho, amaklasi engekho enough, ama-teachers ngapha thina singamaNdebele. Umntwana oka-ECD ma yaqala ukufundiswa ngesishona kuyabe kulungile yini khonalokho? Abantu bayakutshela ukuthi thina siyafisa ukuthi ngabe singakusapoti kodwa sisaba ngoba kuthiwa kulamakhamera azabe sikhangele ku-ballot box, kulama-serial number azabe kutshengisa ukuthi sivotela which party. abantu bebona ukuthi ngiyazama ukuphakama, ngiyasebenza esikolo la ezakhamuzi ngcedisana. So ngifisa ukuthi ngabe bengangifaka ulwazi lolu engilalo ngilithathe ngiluse phezulu sibambiseni ngcedisana.
Okay, mina nguRebecca Mafu, ngimele uWard 8 iMpopo Mamzilikazi, ngimele ukuba ngukhansila weWard 8. Ngibone ukuthi iBulawayo yethu isifile, ngabona ukuthi amasiko ethu asefile, ngimele ukuthi sivuselele kwamasiko lemigwaqo idorobho lethu seliwonakele kakhulu. Akulamgwaqo, akulamanzi, akulamagetsi, izakhiwo okwakumele zivuselele uBulawayo sezadilika. Asisasebenzi ukuncedisa ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo. Hhayi, lami ngokuzithemba ngibona engani nganqoba ngoba abantu bakhanya bemthakazelela umthwakazi.
Igama lami nguSthembiso Slanda, ekuwadi 15. So mina into eyenze ngakhankasa lapha yikuthi special thina emathebheleleni ngapha akunamuntu osimeleyo ngokomnotho nje wakithi. So ngizakuthi lami ngingene ngikhankasele abantu bakithi ku-MRP ukuthi mhlawumbe singaba ngcono kwezomnotho. Konke nje sikhathazekile lapha esikhona ezindaweni akulamanzi akulani. So uhulumende lo esilaye abasisizi ngalutho. Okwamanje nje sikhe sikhe emthonjeni, akulamanzi akulani, akulazibhokani, imgwaqo ifile. So yikho into eyenza ngangijoyina leli bandla ukubana ngingene ukubana ngikhankase ngilijoyine leli bandla. Nasenkaya abantu bangavukela sikhuluma zilinye nje sili njengamaNdebele bangamukela. Bangiphomisa ukuthi bazangifaka ukuthi ngibe ngukhansila. Ileyi ukuthi umuntu lomuntu emabhodini umuntu yabe seheda. Abantu benkayi ngithi mina ngicela ndivotele mina uSthembiso Slanda umama, umuntu ongumama lesihlelo. Like ndithi ibandla la i-MRP, iMthwakazi Republic Party, ngizabona ukuthi kuzalotshintsho. Onda, Ward 15, iMalinga, iSkopo, iGramela, iMbunde, iLuthu, iMbongi, lonke ngiyacela nje ngilapha nje e-studio.
Lapho sizwe abesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekubandla leMthwakazi Republic Party kulolu hlelo oluphathelane labesifazana, lapho esesixoxela abanye abamabandla ehlukeneyo besichasisela ngenhlelo zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo khonapha emsakazweni wenu weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngeselithi okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezemithetho umnumzana kucacaphulu. Sihlaziya udaba lokuthi kambe ukupha ukudla emaralini ukwenziwa libandla leZANU-PF kungaba kuyikwephula na umthetho.
Abantu bangayeralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bezokuba nesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But iproblem ebakhona ukuthi nxa sekunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini bethiwa amarayisi bethiwa ukudla okushiyeneyo kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivodlele, that becomes vote buying. So it's context. Let's talk about the social welfare. Nalilo langa each day uti ikube I program ya yayo. Pani faubu zumbu zolei parliament Chris. Eh, wapenda watu ano but. So who said this? Social welfare uti ikube mse nesonja. And so as the one for the kind of activities are in kaza my election. Ama program as it says, where's Linda, where's Jesus? And yes, kaza my election. Ama program, I got the vene enye in Zagali. Pagat with Kaj. So there's abuse of the system in that way. So
kodwa le lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally wezanu PF abantu bayaphiwa i-chicken bephiwe isinkwa lamanzi le-drink singathi kuyini lo
mina lokhana ngibona ingazane emaralini vele abantu bayasitsho lami yinje ngangathi ngingathola abantu besiwakhonshes yabe beralini ewayisitsho I must make sure ukuthi nxa irali liphela the group somewhere and we give them something to eat remember babesuke ezindlini ekuseni phela bashona lokho naphana bengahlanga so as long as abantu laba beseralini bengamasapoti ezani I don't see any problem iproblem iba khona nxa ukudla lokho kungaphuma kuba nokunika abantu edolobheni abantu abavele bengayi eralini ngibone ngani nxa sekwenzela kuyazo kuyi-vote buying
asingeke sathi yi-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo yokuthi balande nje ukudla kuphela
ye abantu abanye babe sebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayanamba ukudla ukathengeki abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali they can't afford ukuthi bathenge ukudla kodwa-ke nxa kuyake kuseralini ngoba even any other party even i-opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kulesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi thina siyabe singenawo ama-resources akhona kodwa ukudla kuyake kuseralini ngoba abantu abaseralini kuzusize-ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothela kuphela ukudla lokho bahlala so I think it's a fine line i-vote buying ileyana eyokuthi ngiyakhumbula mina wawulela kubuye izimoto ebusuku kuma-shopping centre uthola abantu sebebuthele ngaphana izakhamizi sekuthi abamesibaphiwa ukudla amarole elayinile that i-vote buying esisayibona and ikhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya ngiyakhumbula sihambeni ematopo abantu bethola behlezi kuma-shopping centre langaphansi kwezihlaza sobamelele ukuthi uzabuya ukudla as a way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona that is i-vote buying ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying
lo-ke bekungumnumzana kucaca phulu ingcwethi ehlaziya ezemithetho ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
wezemidlalo iqembu lengezi platinum linqobele Capes United 1-0 lamuhla okutsho ukuthi elebhoso selehlile kancane kungalani emiklomelo emidlalweni yePremier Soccer League lapho ebelikhokhela khona njalo kweminye imidlalo edlalwe lamuhla iChicken Inn inqobe iSimbabora 1-0 ukwathi iBulawayo Chiefs leZPC Kariba kwaba 0-0 kukanti iHerentals inqobe iGreen Fuel 1-0 kusasa iTriangle iyadibana leManica Diamonds ekuqhubekeni kwayo nale imidlalo uhlelo abaculi bethu lamhla sihamba lomculi kaMaskandi uOnesimo Choma yena ozibiza njalo ngokuthi Nqamebomvu linsizwa idabuka inkayi kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe idlaladelayo elitsha kungxoxo lontungameli inkomo we-Studio 7.
emculweni ngathi mina ngi nama album amabili ne EP ya EP yami le enengoma ezosisi ena lezi ngoma edlala nje kumanje eshisi ikhotha I EP le iyona ezingenze ngaba nendondo ezimbili engiwine kumakhawa nendaba indondo ye Best Maskandi Artist ngaphinda ngawina indondo ye Most Bold okusho ukuthi ngibashaye bonke
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ungaya ku YouTube ufike ubhale Ncame Bomvu uthola mina bese uya download ingoma okanye ku Vidnet izotholakala njani ingoma zami inombolo zami eyitholakala ku WhatsApp kanti mawuthanda uyayifonela 0617 300 525
ubachiyela waphamazi yabalandeli
ngiyabonga kakhulu bafokothi ngiyabonga bodade wethu nanonke enimi nami enikwazi ukuthi nivote sizezowine indondo kanti mase nisubscribile sile kwa-YouTube nifike nisubscribe nilayike futhi ukuze ama-like akhuphuke ngiyabonga kakhulu
yeboke lapho bese siswa ke uhlelo abaculi bethu lapho bese lomculi kaMaskandi Onesimo Chuma inozibiza ngokuthi Ncame Bomvu dabuke enkayi phela kodwa ecula ese South Africa olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara